sizamile ukuthi sihlangane labadala sibachasisele ukuthi ke umkhankaso ozayo kulolu ukhetho kufanele kube umkhankaso otsho ukuthi abantu ngeziqinti ngeziqinti kumbe ngezigaba ngezigaba bafuna ukuthi bayevota betshengisela ukuthi bona bakholwa kukuphi. Ungakhohlwa ke ntunga ukuthi i-constitution yeZimbabwe entsha ithi yona abantu bazibuse ngezigaba, okutsho ukuthi ke intuthuko esezigabeni zabo egoqela labantu ke ababe beqhashwa kumbe kusuka lemisebenzi evulekayo kulezo zigaba babe ngabantu abakhangelela ukuthi ke bona bayathuthukisa izigaba zabo ngokuthi kube lomnotho othuthukayo lemisebenzi evulekayo ithole ukuthi kulabantu ezigabeni okufanele bathathe leyo msebenzi. Ngibona ngani ke hayi kuyinto ezwisisekayo ke ukuthi ke ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke liye phambili libe lilizwe elingcono kuqakathekile ke ukuthi izinqumo lezo ezifakwe kuma-constitution siqala kwawebandla sibe sebuya ke ku-constitution kanye nqobondaba eyelizwe ingazilandelwe kulokho okusesisekelweni sombuso welizwe ukuthi abantu bazibuse ngezigaba. Abantu benkayi ke sebekuzwisile ukuthi hayi sibone ngani kungaba nganeno ngoba lathi siyabe sesikwazi ukuthi abantu bethu balamathuba alinganayo lalabo abavelela kwezinye indawo esesibabona beyibo ke abathatha lawo mathuba ezindaweni zethu.
Njengoba ibandla lidabuke phakathi babubhebhe bayakuzwisisa yini ukuthi lawe uvela ngaphi yangaphi njengoba sokunamacela amabili?
Okuqakathekileyo ke lapha yikuthi sikunanzelele ukuthi ibandla nxa sikhuluma ngebandla sikhuluma ngebandla elilezinqumo okufanele lilandele izinqumo zebandla lazo. Kulokho ke ngokunjalo ke labo abalesifiso sokuthi ibandla kele phambili ngokuhlonipheka kufanele balandele izinqumo zebandla ngingathi ke i-constitution yebandla. Lingabe likhanya lidabuke phakathi ngembono ibandla kodwa ke ngokuba libandla kwalo lilawulwa isisekelo sebandla lakhona eliyi-MDCT ngibone ngani ke esisekelweni ibandla kalidabuka. Kungabe kuyikudabuka kwembono yabantu etshiyeneyo kodwa ke imbono yabantu etshiyeneyo abakhathileyo kufanele bakhangele ukuthi nxa ibandla labo besalifuna bakhangele lokho okubhalwe ezinqunyweni kumbe ngithi esisekelweni sebandla esiyiso esilawula ukuthi ibandla liqhutshwa njani ngazo zonke izikhathi. Ngibone ngani ke hayi abaningi sebekuzwisisile lokho ukuthi hatshi kungabe kulokwehlukana kwembono kodwa ke ibandla lilokhu likhona ngezinqumo zalo zesisekelo sebandla.
Nxa ukhuluma labo abadala bathi kuyini okubapha umdlandla ukubana baphatheke kulolu khetho?
Okubapha umdlandla ukuthi ke sithi sikhankasela ukuthi abantu bazivuse ngezigaba lokhu okuthiwa i-devolution of power okuyabanika ke ilungelo lokuthi nxa sikhuluma ngezentuthuko lesigabeni ngithi esemathebeleleni kuyabe kusitsho ukuthi ke kuzabe kule provincial parliament kumbe kule provincial administration i-provincial government eyiyo eyabe ilawula ke ukuthi ke ezomnotho kumbe ezentuthuko kuleyo ndawo ziyabe ziphathwa kanjani. Okuyabe kugoqela ke lokuthi labo ababefuna ukuthi bazevula amakampani kuleyo ndawo kutsho ukuthi ke kuyabe sekulokuphatheka kwezigaba okwehlukeneyo lalokhu esikubonayo ukuthi zonke izinto zenziwa eHarare. Abantu sebekuzwisisa khonokho ngoba ungakhangela ke even amabandla amaningi asekukhuluma lokho khona abantu bakufisa ukubuswa ngezigaba. Ungakhohlwa ke ukuthi ke esikukhangeleyo ukuthi umhlaba wonke utsheliwe nguhulumende lo owabantu abangene ngekhulu ukuthi bona bazazama ukuthi balandele isisekelo sombuso. Sikukhangeleke ngamehlo abomvu khonokho nxa belandela isisekelo sombuso kabalandele isisekelo sombuso beqala ngokuthi bagcwalise ke lokho okusesisekelo sombuso ukuthi abantu bazibuse ngezigaba. Ngoba abantu bangazibusa ngezigaba kutsho ukuthi ke lokho okuyabe kukhona ezindaweni zabo baza kulondoloza ngoba yikho okuyabe kubanika inzuzo isigaba sabo.